Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 9 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu zalamhlanje, isiphathamandla sebandla leZanu PFCT umongameli Emmerson Mnangagwa wayevele engelahlelo lokuya eTsholotsho ngempelasonto lanxa amabhakani ayenxusa abantu ayelotshwe ukuthi uza kuba khona.
Kodwa engikwaziyo ukuthi abantu ababemele amawadi bayenelisiflayiti yakulowo mhlanga, kodwa nje iproblemu yaba khona i-transport njalo yokuthola abantu ababevela kwezinye indawo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change inkokheli izakhethwa ngabasekeli bebandla hathi ngenye inkokheli. Kambe kungakusitshoni lokhu
esikukholwayo yikuthi bakhona abanye abaza kuba lokukhonona okukhulu kakhulu alubana unkosazana Phuphe engavunyelwa ukuthi abe lilungu.
Inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa umzimba ikhala ngokuqonga kwenani lemikhuhlane yengulamakhwa.
Iye kwaba le mithetho esivale bezindlu abantu bahlala bengayindawo bengahambi ekuhlaleni kompani abantu bevalelini kungavunyelwa kuyangathi iyakhanya ukuthi icansile lisenzakala.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Believe Gawule uthi umongameli Emmerson Mnangagwa wayevele engelahlelo lokuya eTsholotsho ngempelasonto lanxa amabhakani alumbuthano ayelotshwe ukuthi uza kuba khona. Abanye bathi lumbuthano oyenzelwe eChefunye Business Center eTsholotsho ngomgqibelo ube labantu abalutshwana kakhulu okubangele ukuthi umongameli Mnangagwa engayi. Kodwa umnumzana Gawule uthi uMnangagwa ubevele engelahlelo lokuya khonale.
Wakuvele kubuya umsekeli kamongameli uMohadi uyowayebuya, kwakungabuya umongameli ngamanga na ukuthi wakubuya uprezidenti, wakubuya uvice president, wakuyilayihleli ukuthi uvice president uyobuyayo. Kodwa abantu abantu bezikhulumele kwabo nje okwabo kungayisiko enxakusho kuthandeni ukuthi mina ngisafinyelelanga uyafika khona. Yeze angiye emfeni angisuke ngajabuthiwa ngayafika ngale hamba ngemva. So kwanje ukuthi abantu bangahamba nje lanxa nje kungayisiko ukuthi abantu wakhona ukuthi wakumele ukuthi kube labantu abavelela kumawadi wonke khona ngale ezigabeni ulwehliza kulowo mhlangano wechefune nje wawuyirani yayiza-adreswa ngu-vice president. Kodwa engikwaziyo ukuthi abantu ababemele amawadi bayenelisa ukuthi bayefika kulowo mhlangano, kodwa nje iproblemu yaba khona i-transport njalo yokuthola abantu ababevela kwezinye indawo esiya khona ngale emhlanganweni lowo. Yikho engikuzwayo.
Kodwa amabhakani esawabonayo ayelotshwe ukubana umongameli uyabe ekhona, kwakuvele kuphanjanisiwe yini kumabhakane la?
Amabhakane lana uyazi nxa kusenziwa amarani la, amabhakane la uyafakanekisa umfanekiso kamongameli. Umfanekiso kamongameli yiwo osetshenziswayo. Ngitsho la kurigalia yethu umfanekiso kamongameli yiwo osetshenziswayo. Ngitsho nxa kusenziwa irali umfanekiso kamongameli yiwo osetshenziswayo. Lanxa yena umongameli yasoze ungayishukuthi ukuthi umongameli nguye ezabe ezaba khona kulowo mhlangano. Umhlanganweni umongameli Paulo mhlangano yiwo okusetshenziswayo nxa ku-advertise amarali lento ezinjengazelela.
Manje yena uzabuya yini eTsholotsho umongameli kunsukwana kumbe esiseziselelezi ukuthi kwenziwe ukhetho lwama-by-election?
Kuvele kuhleliwe khonokho ukuthi umongameli afinyelele kuzozozike indawo lezi phakathini ukhetho lungakafiki, ukuthi umongameli uzafika province zanala lapho kuzaba nama-by-election.
Kodwa wena umkhankaso uhamba njani nxa ukhangele wena?
Hayi, umkhankaso uhamba kuhle kanti akade ngalanto ento engiyibonayo njalo kulokuthula, njalo umkhankaso lo uhamba kuhle kanti kanti singakaboni nje okunye okuphazamisa imisebenzi yabanye. Mbona nje bonke abantu abazikhathaselayo bazikhathasela nje bekhululekile kungelakho okunye esikuzwayo kwezinye indawo.
Umnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZanu PF.
Asambeni madoda siyo vota.
Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi inkokheli izakhethwa ngabalandeli bebandla, athi ngenye inkokheli. Umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa wadiliza ingatsha zebandla lonke ezivalisa abasekeli bakhe uMnumzana Watchman Ncube endayibithi loNkosazana Linet Kareni Gore. Lokhu bathi kwenzelwa ukuthi inkokheli yonke ngaphandle kwakhe uChamisa ikhethwe ngabantu. Bathi njalo lokhu kuzakwenza ukuthi inkokheli ibe ngedotho. UNkosazana Thokozani Khude obe wafanisela ukuthi ufuna ukusebenzelana lebandla le-CCC engakhethwa na nabalandeli baleli bandla. Isizwe ingxoxo esiqhube losakhulayo waleli bandla uMnumzana Distant Collins Bajila.
Okokuqala ukuthi ama-individual votes lapho sithi kuvota umuntu munye ngamunye, i-opposition yala ilokhu ikhula, njalo le-ruling party layo iyakhula nxa sikhangele ukuthiwa ngama-individual votes. Kodwa sisuka sibe le-problem uma sikhangela i-percent ukuthi nxa siqathanisa ukuthi ubani ukhula okungakanani ukhule ngesibanga esingakanani nxa simqathanisa lomunye. Yikho khona lapho esile-problem khona. Kodwa hhayi abantu baqhubeka inani labo likhula kanjalo. Inani eliyala lilokhu lisehla lisiya phambili ngelabantu abangaphandle kwengingakuthi yi-big two. Abangaphandle kwe-big two inamba yakhona iyala ilokhu isehla. Kuma-opposition, ku-opposition enkulu le-ruling party inamba zilokhu isikhwela. Kodwa i-ruling party ikhanya sengathi ikhula ikhule masinyane ikakhulu ngo-2018 ukwedlula i-opposition.
Kungabe kubangelwa ukungabambani na kwamabandla aphikisayo?
Ukungabambani kwamabandla aphikisayo kungenye zezinto ezizavela khona lokho ukuthi silabanye abantu abasekela amabandla aphikisayo abasuka benakani ukuthi ungangcono bengayi beyavota nxa kuyukuthi akubanjanwanga. Ngezinye zezizathu ezenza ukuthi inani liqhubeke lingathi isivange likhula ngaso asikho as fast as i-ruling party ekhula ngayo laloba nje sikhula. Ukungabambani ngokunye kwalezo nto esingathi sidala ukuthi inani libe lapho likhona.
Kodwa nxa sikhangela abantu abaya embuthanweni webandla lenu, kungani sebesiba baningi kumbe balokhu befana leminyaka edluleyo na?
Kuliqiniso selokhu kuqale indaba yokuthi upresident esilaye khathesi uNelson Chamisa asukume le ndlela ayenza ngayo esethekelela izigaba, esethekelela iziqinti, ekhulumisana nabantu kwezinye izikhathi bengekho emhlanganweni ehleliweyo ukuthi uyavela nje akhulumisane labantu adlule. Lokhu sokudale ukuthi abantu basukume ngokuningi, bazizwe belohlonzi, bazizwe bejabulela kakhulu ukusukuma baye embuthanweni yethu, bayehlanganyela lemihlanganiso yethu okwedlula lokho esasike sakubona ngaphambilini. Indlela ubaba uChamisa ayenza ngayo ikwalithisa abantu abaningi, njalo indlela akhuluma ngayo yenza ukuthi labantu abanye ababekade bengasukumanga baqale ukusukuma khathesi.
Manje nxa sikhangela udaba lukaNkosazana Thokozani Khube okuthiwa khona abantu bathi abafuni ukuthi abuye ebandleni, kodwa ke kukhanya inombolo wayelazo i-45,000 ukuthi engabuya lazo kungawenza umehluko na?
Akwaziwa ukuthi iyozala nkomoni. Okuqakathekileyo yukuthi upresident uChamisa uthi yena lapha sisungula uhambo olutsha, inzondo lentandano ebekade silayo ngamuva ayingeni ehambeni olutsha esawuhamba ngalo. Bangabe bekhona abanye abathi bayamthanda uNkosazana Khube ukuthi abekhona phakathi kwalolu hambo olutsha, bengabe bekhona abanye abathi abamthandi ukuthi abekhona phakathi kwalolu hambo olutsha. Kodwa okuqakathekileyo yukuthi upresident uthi i-qualification yokuthi umuntu abe phakathi kwalolu hambo yikuthi abe yi-citizen yaleli lizwe. Kusasekuningi esithi nasikukhangele sithi kusazolungiswa mayelana ngohambo lolu esingena kile. Esikukholwayo yukuthi bakhona abanye abaza kuba lokukhonona okukhulu kakhulu alubana uNkosazana Khube engavunyelwa ukuthi abe lilungu. Bakhona njalo abanye abazajabula kakhulu ukuthi abantu sebebambene nxa uNkosazana Khube esebelilunga. Esiza kubona sesisiyafika okhethweni yikuthi abaneni yivapi abacatshulwa ngunkosazana Gupe kumbe abathabela ukubambana kwabantu. Kodwa indaba yokuthi abantu kababambane, abantu kabayekele inzondo akade benayo singakafiki lapho esesikhona khathesi, abantu kabayekele ukulwa ngezikhundla, kodwa bekhangele ukuthi lapha sakha kakutsha. Upresidenti useyibeke yacatsha kunye lezikhulumeli zebandla ziyibeka icatshe lapho ezikhuluma khona. So sikhangele ukuthi indaba kankosazana Gupe izabanjwa, isiteto sayo sizasibona ekucineni. Kodwa kwakathesi sonke esingekho ebukhokhelini ngingathi akusazi ukuthi yezana nkomo.
Umnumzana Decent Collins Madina osakhulayo webandla le Citizens Coalition for Change.
Yabafila ngokuthengisa umzimba ikhala ngokuqonga kwenani lemikhuhlane yengulamakhwa. Inhlanganiso ye-National AIDS Council ithi kulabantu ababanjwe imikhuhlane etshiyeneyo eyecansini abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,752 ngomnyaka ophelileyo edolobheni lakoBulawayo. Leli dolobho lithiwa yilo elikhokhelayo elizweni jikelele ngegciwane le-HIV. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yezocansi e-Sexual Rights Center, umnumzana Mojalifa Mokwele.
Siyabonga kulezi nsuku nje umsebenzi yiwo omningi, inhlanganiso iyakhula. Asinko kunye kubangelwa ukuthi umsebenzi wethu esiwubambayo lawo asinko abantu bakithi bayadinga ukuthi sibaxhase sibasekele kakhulu. Ababala amaphepha bangabe bebonile ukuthi inani lengculaza liyakhwela koBulawayo. Ngakho-ke kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezinjengezethu ezisapota abantu bezincedisayo ngokunika abantu izinto zokuzivikela bethu ecansini ukuze bathophe icansi oluvikelekileyo zibe khona, nokufundisa nje ngocansi oluvikelekileyo. Imfundiso yankhona iqakathekile. Ngakho-ke kithi kutho ukuthi umsebenzi mningi, kumele sibophe ziqinde.
Kuyini okungakubangela lokhu ukuthi kube lenani elingaka?
Okokuqala, kutshengisa ukuthi abantu bayahamba emacansini, njalo-ke senza ucansi olungazikelekanga, yinto yokuqala esiyibonayo. Okwesibili, abaningi bakhombela ku-COVID-19 ekuthini kuye kwaba le mithetho esivalele ezindlini, abantu bahlala bengayi ndawo bengahambi. Ekuhlaleni kompana abantu bevalelini kungavunyelwa ukuya ngaphi, kuyakhanya ukuthi icansi belisenzakala. Sibe sabona futhi inani labantwana abancane bephuma belezisu ngesikhathi sivalekile, okutshengisa ukuthi icansi belikhona lisenzakala. Khathesi sesisiza linani labantu abale emkhuhlane ethindwana ngokwecansi indawo ekhuphukile ngezinye zezinto lezi ezikhona. Okunye esingabe sicabanga ukuthi kuyabangela ukuthi imikhuhlane ethindwana ecansini ikhuphuke ebantwini bakithi yikuthi inani labantu abathanda ukusebenzisa zivikela amajazi omkhwenyana lalo liya lisehla. Angazi ukuthi kubangelwa yikuthini kuno.
Kodwa bona abayenza umsebenzi wokuthengisa ucansi bathini lezi nsuku, bathi sokungconywana yini njengoba imigoqo ye-COVID-19 ingani singanene?
Ekukhulumisaneni kwethu labo sikhangela nje ngezempilakahle lokuthi baphila njani. Bayathi bathi ibhizinisi lomsebenzi susiba ngcono lokho kwavunyelwayo ukuthi amabhawa avulwe, lamakhefi la ekhona esesuliwe. Sokusenza ukuthi umsebenzi wabo ube ngconywana. Sebebuyela abaningi emabhizinisini, nalaba akade bethengisa ucansi bengemgwaqweni sesikwanisa ukuthi sibabone endaweni zabo zokuthengisa ucansi bemile. Laphana kulamakhefu abapholisa beqetha bonke abantu ethawni, bekufika lesikhathi lapho ongavunyelwa muntu ethawni, lamabhawa evaliwe. Kodwa kathesi sesibabona sebebuyele emsebenzini sibili, hhayi bayasho ukuthi ibhizinisi selikhuphuka.
Umnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso yezocansi e-Sexual Rights Center. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. iphephandaba lobulembu lwe-internet le-Newshawk lithi inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition isilobele umongameli wele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera incwadi ikhalaza ngomumo welizwe leZimbabwe ethi awumanga kahle. Umnumzana Lazarus Chakwera umongameli wele Malawi nguye umgcinisihlalo we-SADC. Umsakazo we-ZBC uthi ugatsha lwezomkhathi soluqalile njalo ukuhlanyela amayezi ngendizamchina ukukhangelelwe ukuthuthukisa amathuba okuthi izulu line ngoba sokome kakhulu elizweni jikelele. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kodwa abantu sebefela khona ukuthi yini indaba bengasayifuthi. UNkulunkulu kangelelele. Izinto obubabela nje abakhomenti khona lapho kuStudio 7 kusobala nabe bezalo sebesazi vele ukuthi abasafuneki. Abakhuzabe nje abantu bezalo ukuthi asiyekeleli ukulala abantu beyekele umbuso babusile 40 years bayihluleka. Kodwa sesibona laba video lapha ababhizi balungisa imigwaqo begqoka impahla zezandla. Kwabe kwayenzakala kuliphi lizwe ukuthi abantu abasebenza kubala isipala balungisa imigwaqo basebenza begqoka imifanekiso yeqembu. Hayi bahlulekile bafuthi. Ngababele ecelele beyikele kubulala abantu sinikeza ufana uJahangi uchabisa kangena ufana sizabe sibone mhlambe kaenza ngcono. Yabona
salibonani 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 lonke kuStudio 7 okhulumayo uMike Swanda ovela eNyamendofu enibingelela lonke bahlakazi. Kodwa mina ngikubona kuqondile ukuthi abantu bakithi asifake nabantu bakithi esindebele asifake nabantu bakithi esindebele labo benge uChamisa ukhanya ulambele ukuhlala isitulo kakhona. So asomuntu ongaretire and ngiyambona ukuthi umncane kangakanani naye ngabusa esale njengomgali uJudith Zimbabwe kabe kumoshakele ukwedlula kusaphethe umgali. Ukuthi sifake abaholi abakhulileyo njengabosibani lizwe kungcono asuzahamba isikhathi eside and indlela okuphawula ngayo izwisisa umhlaba wonke. Wonke. That's why ndibona nje bonke sebelandela ifake izikhiphe eziyiyelo. Kutsho ukuthi ukufaka bonke izikhiphe eziyiyelo bazwisisa into ekhulunywa ngasibani leso. Because ama-colors maningi ababagobhe ikhala nomlandeli wezapho vele. But asifunisakeni indebele ngesifake omnye umhlobo ongasoshona. Ngimkhalanga kumbe umchangana kumbe umtonga. Please forget about amashona kuphela. Luzalela amashona kuphela. Uthi sizwe silomlando kuyi-3 ngamandebele. So asibafakeni njengomlando wabo. Kodwa sizobethatha isikhathi eside bazwe jinjana. Jinjana hayi lokho esikubona ishona eliyabusa 40 years esikhonile ngayo ayo. Isixolele bakithi asibabandlulule. Singazibandlulula ngokwenza kwabo kubi.
Sanibonani Studio 7 nivuka njani nabalaleli. Studio 7 ngicela ukuthi udlulise umlayezelo wami lo kubantu abasupport uChamisa ukuthi hayi badlala ngesikhathi. Lonke elisupporta iTriple C lidlala amadophe. Akula zane ngavuma ukukhokhelwa ukuthi izwe likhokhelwe nguChamisa. Izani ngavuma ukuthi izwe alikhokhelwe ngusibangelizwe mhlawumbe lakhona kodwa kungaba nzimanyana kodwa ingavuma kusibangelizwe izaphu dani uChamisa iTriple C yazi abantu abasupport uChamisa kahle basadlala kahle kuseboreni akula noma yena engawina kodwa ngeke bavume izano ngeke izivume ukuthi uChamisa uwinile. So abasupport uChamisa hey lisadlala madoda labosisi labomama labogogo lisadlala umdlalo lingawazi lokuthi uzophela nini. Supportanini mhlawumbe izaphu kubantu bakithi esiNdebeleni uma livula ilizwe. Mina ngizoqala ukuthi ngiqala ukuvota mhlazana umqondisi wangena ekhethweni, ikho lapho engizoqala khona ukungena ngiyovota ngivotele umqondisi. Namanje uma kungayenzeka mhlawumbe ngiye ekhaya ngingavotela izaphu, but umqondisi engangena nje ekhethweni ngizovotela yena. Alinelisathi Triple C chamisa jede jede, alisemdlalweni engingakwazi nokuthi lizowina nini. Alingeke angeke ngiyabheja akula chamisa ongawina noma engawina, but izani izoyala. So akula lutho vele lilwenzayo khona ngapho ku-Triple C. Pumani ku-Triple C lo wamatobhe lawo.
Salibonani, 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 P7 njani? Hayi mina ngingegama nenkosi walethuluki uPaulayo nje ukuthi hayi bani. Ngiyakuzwa konke lokhu siyakhuluma siyakubamba lapha sibambe lapha sibambe lapha, but injongo ekilayo sikhulumene ukuthi bani ake sikhiphe nezane okokuqala. Singakhiphi izane okokuqala futhi ukuthi ngiyathemba ukuthi into yonke ezingabe izama ukuyilungisa izayilunga. Izane yeke ivime into yonke esifuna ukuthi siyilungise izano.
Labona linjani? Labona ukuba sikhuluma sisimazwe nabanye amazwe nalo lapho bakhona labantu ilizwe labo lapho abahlezi khona balivotela bazowinela sibesavirivayo ithi mazwe nabazivotelayo lathi asambeni sevote ezweni lakithi sizivotele sonke nini kungabe loyo dosala phandle lokuthi abantu kabayivota akuyevota akuyevota akuyezeso ikhothe phandle sambe nini siyevota sonkeni sizilinyisele thina. Abona, kuyavota bani, evotela bani, votela wena, hambozivotela lawo. Hambozivotela lawo uzilungisele lapho khona. Nxa wena kunye nxa luzinduzile kodwa uvotile, kungcono.
Ngibingelele emsakazweni weStudio 7, ngibonge nje leli thuba lokulithola ukuthi nami ngeke ngiphonse itshe esivivaneni. Nami nje ngibe nezwi engiliphakela umphakathi wakithi njengesizwe okhulumayo ngudiliza Hlongwane, ngilaye eJohannesburg. Ngikhuluma maqondana nje naye nezizalwane zeZimbabwe jikelele, bonke abasekhaya nje ngokwepolitiki. Ukuthi kanti kungani bengafundi abantu bakithi ukuthi ukuthanda ipolitiki ngokuya kumarali nokuya emibuthaneni bakubona kubalulekile okudlula ukuthi umuntu aziyele mathupha nje ayobhalisela ukuvota abe siyongena ebhokisini eyedwa avota afake u-ex wakhe la athanda khona. Kungani bethanda ukuyaxokozela kumarali lapho kunemicimbi nokubonwa kuphela kuma-TV? Lokhu akubalitheli lutho ngoba ekugcineni bayabulawa, bayalimala, akuboshwa muntu, kuluza bona, kulimala bona. So imfuzo wokuya emaralini kahle kahle bakubona uyini? Kungani ipolitiki yakho nabengayifundi behlala minyaka yonke bagcwala kumarali kube neziphithiphithi bathelwe ngama-tear gas badutshulwe ngezinhlamvu basasazele ngezinja kodwa yilokho abakuthanda ukuya khona khona kakhulu. Kanti umahluko ekugcineni kabawuboni, abajwayele ukuthi umuntu ayobhalisela ukuvota athi nje mhla kusuku lokuvota aye ebhokisini lakhe ayokhetha lokhu akufunayo. Emaralini kwaba yini? Yilapho abacabanga ukuthi indlala iphela khona yini ukuthi baholele ukudla njengenkukhu? Yila abacabanga khona ukuthi kuyophithizelwa nje baphiwe namadhuku lawo nensaru lezo bese betholana emva kwalokho? Ake sikhule siyisizwe sitshintshe ukwenza, sitshintshe umqondo, sitshintshe ukucabanga, sitshintshe ukunyathela. Uyohlala njalo nje ulinyazwa into eyodwa uwumuntu kanti ukhube kanjani ngento eyodwa ungafundi ungumuntu? Ake siphaphame siyisizwe nje seZimbabwe sonke jikelele. Ngiyabonga.
Salibonani balandeli nabasakazi beStudio 7. Ufanele uqinisa lo okhulumayo ejabulo ekhane khuluma seJohannesburg. Balaleli nani basakazi beStudio 7. Kunendaba kamakhuphe eyamanje eyokuthi engcono ama-opposition party abambane ukuze akhiphe izana. Yebo, siyayibona indaba kamamakhuphe mayesho kanjalo ukuthi ama-opposition babambane ukuze akhiphe izana. Kodwa kuzoba nemibuzo eyinye yokuthi kanti umamakhuphe eze exosha abe-MDC Alliance, ama-councillors e-MDC Alliance lawa abasephalamende ebe-MDC Alliance wayethi uyogcina kanjani ngani? Kodwa ke leso oshoyo lokho kusho umama ukhuphe kuyiqinisa elihle, kuyinto enhle impela ukuthi makubanjwa nokukhiphe izanu, ngoba izanu ngempela ngempela iZimbabwe there are few abantu manje abafuna ukuthi izanu ingabe lonke ibambelele lapho esihlalweni, ngoba izanu ihlele iZimbabwe emuva singabe abantu beZimbabwe manje sigcwele amazwe wonke sixoshwa wonke amazwe eZimbabwe wonke amazwe nje asixoshwa safunele Europe Asia Africa kona lana umakhelwane bethu basixoshwa wonke sikhulunywa nje Zimbabwe 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 ngendaba yezano singaphandle nje singaphandle ngendaba sezano ngempela ngabe kuthiwa na yebo lokhu mama ukhuphe mangabe eqinisile kwenzeke kanjalo ukuthishwe le izano ngoba izano isincindezele ngempela isibulele ngempela ukuthi bona bashumayela ivangeli lokuthi bona bangabantu bokuthula kodwa ukuthula kwakhona thina asikuboni sikubona ukuncindezela nje okudlulile okusabisa okubuhlungu futhi ngempela akubanjwane impela ukuthishwe leyo zano elungu noma kuyiphi iphathi engabusa bandla kodwa ngaphandle kwezano ngaphandle kwezano abantu bezimbabwe abaningi bazovumelana nami ukuthi izano sesifed up ngayo mayisuke mayihambe asisayifuni noma ihamba ishone noma ingaze ihambe iyophela izano I don't think ukuthi kunomuntu ongayikhumbula ma izano ingaphuma lapha esihlalweni ngiyakutshela abantu bezimbabwe ngiyakutshela bonke babuyele ekhaya bonke izizwe leli liyovuka ngenye indlela into ebambile lapho eyisikhonkwane esikhonkwane sabadakati yilo izano
salibonani basakazi Studio 7 labalaleli bonke sibo inkulumo kamama uThokozani Khuphi siphinde siyisapote futhi ngenxa yokuthi liqiniso kakhulukazi omunye ofana lami ngisuke kudala ngisapoti i-MTC sahlangene sakhokhela ngobabushangirayo so kwamanje bengasakwazi ukuthi iyiphi bandla okumele ngisapote iliphi bandla okumele ngingasapoti ngenxa yokuthi bengihleli phansi ngizama ukuhluza ngidingisise ukuthi kuvele khona nkwalo kumele ngilandekeleki so ngenxa yokuthi bona masebesilwa thina lathi sizagcina singasaqedisisi kodwa ukubambana kwabo langokuhlangana kwabo kuyosenza ukuthi sibe lamandla okuthi sinqoze kumbe sikhuphe izalo iphila siyabonga
sabonani basakazi bakastudio 7 abalaleli mina igama lami nguhlanhla ngizalwa esigodini le HD yabe ngicela ukubonisa abantu bakithi ukuthi abafuna uChamisa ufuna ngabe bamlandela le bavotela khona le bahlale khona thina simfuna uChamisa emathebele le ngoba lokhe wangenayo sikaze samuzwa ethinta into eyinkinga kithi vele ngoba senkingeni ekwesikhathi eside kakhulu since 1980 akaze sayithola inkululeko akaze sakuthola ukuphumula akaze samuzwa yena ekukhampenini kwakhe ethinta lokho so ngamaya amazwi kusho ukuthi abantaba amamthanda bafuna ukuthi basifake enkingeni futhi so into ebengicela mina ukuthi abantu bakithi bakunazelele lokhu ukuthi bangasidonseli amanzi besingenisela amanzi endlini sivele siphakathi kwenkinga yena ngizela kusibangilizwe kusibangilizwe lo thunyiwe abantu bakithi kumele bekunazelele ukuthi usibangilizwe uthunyiwe thunyiwe usibangilizwe kuzophazamisa inhlelo zabantu emathebeleleni ngoba sebebona ukuthi babona ukuthi isimo asikho sihle sebeqala ukuvuka manje abantu emacandeni so kuthunywe usibangilizwe ukuthi azophazamisa usibangilizwe naye kumele bemnazelele ngoba unkomo wazama la wazama khona wahluleka naye ngoba wayesefuna ukuthi ukubusa ilizwe amazwe amabili ukuba ngabe wamele imathebeleleni njakhe ngabe kungcono naye usibangilizwe manje sefuna ukusidonisela inkinga futhi so abantu kumele benazelele beze umuntu bayikhulume ukuthi umuntu lo inhloso yakhe yini uma yithi ufuna ukumela abantu njengomqondisi umqondisi uyabeka mpela kucace ukuthi kumele kwenzakaleni emathebeleleni kumele kukhululwe abantu emathebeleleni abantu bethole inkululeko sesisazalwayo thina ngikhuluma njengami ngaze ngaba sengizengaka so azange ngakuthola ukuphumula azange ngayithola inkululeko kodwa bengibona baye besidla kamnandi thina sihlupheka so kumele sizame ukuthi sizilungiselele emathebeleleni nje singafuni ukuthi siyedonswa eChamisa sithi bazosilungisela ngeke balunge labo Chamisa ngeke beze belunge impela abantu kumele sinanzelele ukuthi sifunane emhlabeni ngoba ngicabanga ukuthi uChamisa ngakhona ukuthi asilungisele ngoba ngazi ngimuzi thinta into eyinkinga kithi ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu balaleli bethu welisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezeMelika elimelika lithi umongameli Vladimir Putin wakwele Russia wayecabanga ukuthi uzangena kwele Ukraine santando ngesiphangiphangi engazi ukuthi izizalwane zalelo lizwe zizimisele ukuzivikela lokuvikela ilizwe lazo ngeviki edluleyo umongameli Joe Biden esethula amazwi akhe omumo wesizwe i-State of the Nation Address wathi ukuhlasela ele Ukraine ukwenziwa ngele Russia kwamanyanisa amazwe amaningi awomhlaba. Kunje ele Russia selibhomba indawana zonke kungakhathalekile lokuthi kuhlala abantu makhaza kumbe amabutho. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF sithi umongameli Emmerson Mnangagwa wayevele engelahlelo lokuya eTsholotsho ngempelasonto. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi inkokheli izakhethwa ngabasekeli bebandla hatshi ngenye inkokheli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.